VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma.
Uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlayana abafikisayo.
Hlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo we-Voice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso ye-fertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa e-Beitbridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso i-bail yamadola asemelika likhulu $100. Umsolwa u-Ezekiel Chiradza ungunogada osebenzela umasipala we-Beitbridge njalo ubemela ngamagqethwa enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umantshi uThakudzwa Gwazemba umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo ngohulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, i-video ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hathi ukumhlambaza. Amapholisa athi ku-video le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezesa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwe akuzwekazi le-Africa leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation, wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulo mhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe loMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies.
Ubuthutha bethu busekuthini xa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani? Sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi, kodwa thina singelalutho esilutholayo. Bona bahlakaniphile, thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani. Ke nika umzekeliso ukuthi xa singasayina isivumelwano neSingapore, iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium, lathi kumele futhi sithi kiSingapore thina welela Singapore xa lithenga ilithium, thina silenyama yenkomo lapha, thengani ibhifu yethu sibe le market lathi enkomo zethu, bese siphenduka lapha silime futhi. Inkinga yakhona yokuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe. Abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela, msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibeni sizokhuluma ngento ezakalayo kudala ngezaphu lezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama bilateral agreement lawa sayiniweyo njengabantu bakobulawa njengabantu bezimbabwe ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibenefit akula mpu ocabanga khonoko esifuna ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqale sokuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etondast labo lupane aqale sokufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumeni angaza sign agcwalisa library isivumelwano lezi nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili lesabutshiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza ekuthi mina I training for servitude sifundele ukuba ngo accountant si account imali zikabana ama company akho engasekho unless we begin sihlahle le ngubo yobugqili esenqondweni yethu ama agreement lawa soza sincede lutho
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungeleza umbusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga owe Studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Africa langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphethelweni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Africa. Intethelo izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Eminye imisakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Ahmadiyya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Africa kodwa zisakaza e-Africa zizenelisa ukwabelana inhlelo esiphathelene lezwekazi le-Africa leminye imisakazo engamalunga awe-AUB. Wakade emele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangele ngeze-Africa Mnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Africa ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUB ivula amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke kuyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Africa.
Umnumzana Abdul Say okademele umsakazo weGambia Radio and Television Service ekhuluma ne-Studio 7 ongcome inyathela elithethwe ngumsakazo we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usunanzelele umsebenzi enziwe AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizimusi kuzwekazi le-Africa.
Unkosikazi Chelby Karima ongumqondisi ubona ukwabelana kwenhlelo eziphathelene le-Africa phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Africa.
Umhlangano lo uqakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe-Afrika njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kwe-Afrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono etshiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi be-Afrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
Encouraging because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they
can. Kuyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthukise ezokusakaza kuzwekazi le-Africa.
Umnumzana Njabulo Ncube umqondisi kunhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi kutshengisa ingqubela phambili ukuthi AUB ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi le-Africa.
Ukuhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo. ayikhona ukuthi sibe sibona umqondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations. Kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso ukuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Africa njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Africa. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso iningi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinanakazana ezihlasela izilimo umthambiso womvundla. Asizweni okuningi ngalolu daba kunthathela izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Umlimi omkhulu kobulawa umnunzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imvundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imvundiso leyenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Asiyo fertilizer le manufacture ema-factory. Esizondayo kakhulu ngenxa ukuthi iletha imkhuhlane. Boko cancer laba worldwide kucabangela ukuthi kuvela ema-fertilizer asetshenziswa. Lokhu organic natural ngobumvundla sinika utshani lamanzi kuphela, lama pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhunquzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema uyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke seyokholekta ngemva ngale bese sifaka kuma-container. Uyawudawuluta lamanzi nge-ratio of 1:5. Uthengisela abanye laba abalimayo asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenzayo. It's far cheaper as well than fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla imvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma vegetables ethu, ezihlahleni zethu, nakuma fruits ethu wonke. Irabiturine le yenza ama vegetables ethu abe lomehluko lalawo amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane unomkhulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama le siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sani smell, sibese siyayiwosa, siyipheke nje ngendlela ezihlukene-hlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and yiyo hambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnandi okwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla ngiwuxabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnandi okwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile esikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla wenzela ulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimela Studio 7, igama lami uyeza Jesus Banda.
Sike size ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lane 14 izolo udubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalach High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini, kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu ekalizange lulandelwe ukusukela ngaleso sikhathi. Urebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda owancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kaseko. Urebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithandwa sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babebangomhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi iphathelane leMelika. Ubudlelwano phakathi kweMelika leUkraine bulakho ukuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo ukukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump nonkosikazi Kamala Harris. Ngalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kweleRussia leUkraine. Ababili laba bakhangelele ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekisa izizalwane zeleMelika zigoqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisano ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumela buya asitshele ukuthi laye ume ngapi
impi ese Ukraine kanye lase Russia ukuthi umnumzana Trump nga enganqoba ukhangelele ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichucheka khona ngale eRussia leUkraine. Nganthwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhangelela ukuthi engaphatha njani udaba le foreign policy lol.
Nkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni itshintsha too much, but ungathiwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy. Ngoba siyakwazi ukuthi khathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America la sizabona ukuthi izaba le-conference yona le in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment eyenziwe yona ngama-China kathesi I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eyamelika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho sibona wonke amacele enama-policies awo abuya lawo, kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris, esithi unkosikazi Harris akula nto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho izizalwane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela, ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombile zona lezo, but siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Murungai ulandela ezombusazwe elapha kweleMelika. Njengokwethembisa kwethu, sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeit Bridge uEzekiel eChiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsolwa ukhululwe ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa uMnangagwa kusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiratsa wachothoza uMnangagwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sithen Chiroza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owe-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe ilizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akutshiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagameli ilizwe lethu eZimbabwe umuntu engayephula umthetho uyasiya emakhothi. Emakhothi walayo bethu beqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi iZANU-PF but iZANU-PF asomakhothi. IZANU-PF yelo kuhulumende but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu obotshiwe engelacala nkomo amakhothi afike lahleka kuphambi lanxa umuntu engabe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engelacala efuna ukuthi engelacala konke lokhwana yinto ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuthophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthiwa hhayi kanti ehlulekile kanti ebulelile kodwa lokhona siyonhlamba leyani inhlamba yokuthephisa.
Nanso baba Chirota,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu evotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngasengifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala astrike down yi-Supreme Court ngaseyiyomthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi singathi ama-cartoons alawo ezimdeli yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi uMnangagwa usephambanisa umkhonomi kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani kathiwe yini nalowo Mnangagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kaMnangagwa. UMnangagwa vele injongo yakhe yayingasiyo yokutshintsha umbusazi kodwa ukuthi abe nguye umgabi.
Ngiphenduke kuwe baba Gawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi uMnangagwa usebulele umnotho. Ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Okukhona ukuthi amazi kamsola angilawo unkomo ukuthi yize sile ukuthi uthiye isibindi ngoba ukuthethisa nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukufola ukuthi kumbe izinto zihambe kuhle lani lani asiko asonto obuphisayo umuntu akabothelwe khonokho ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposite bayabesithi kube uhulumende yabe khona ubani loku ayenzi kuhle kuyani loku behlela abantu khonokho akusekuqala lelana. Indlela ayabezama ukuthi la kuba khombise ngaye abantu bethengise ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukudlula lokhu kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo ayisiyonhlamba leyana nxakunjalo. Kodwa mina amazwi akhe lowo mhlola angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma efola ngokwenzakalayo kumbe ngomuma omunye othile hhayi umbono wakhe layo lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa ikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala ukuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe kuyakubotshelwa khonoku kugwetshele khonoku ukuthi kuthethise umongameli. Ngingazini uhlola ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi kumbe kuneyinhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenza ezenze abotshe kumbe ngeke ukhona sibembuza kazingo manje enes wathulise ithukini sekhiphi asikwazi
ngamafichane baba Chirodza akuyiqibe
nga ngingaphambanisi ngibona ngani ngama amalanga umgabe esezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukile njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumende ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesobe umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amacandayo eCane Flower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi seRhodesia yibo labo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane umbeni achotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuke abotshwe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Steven Chirodza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Billy Gawule owezanu PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mthwakazomhle, vuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Hayi kubuhlungu kulaba abe-CCC abantu abavotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani kukhulunywa izinto eziningi kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala kunguwe wena isizalwane saseZimbabwe uzwa njani noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje abantu bezanu-PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe sibonisane ukuthi sonke siyizalwane zelizwe eliyi-1.
Thokazomuhle ngabe njani njani basakazi bami kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s sabona manje sekubo-2024 hhayi kuma-80s ukuthiwa upresidenti akasolo ungasoli upresidenti sokulicala hayi khona ye lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s president umuntu kumele asolwe umuntu ma ungamsoli vele ngeke aze ayenze into e-right that's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela leya yama-80s ngoba manje kufuneka i-youth manje umnakagwa izinga esikulo manje akafithi shemo ngendlela aphatha ngakhona ilezwe hhayi akafithi ukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe hhayi umqondo wakhe uphansi kakhulu phansi kakhulu awukho phezulu if ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo but istandard akuso manje siphezulu kunaye so kumele naye azibone esathatha ukuthi usolo kakhe ngicala no.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyaneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.